amanye akhona siwamukelele etorhwe usenzakala njalo kwamukelwa amalokhu zanjalo amalunga angako sokungene amalunga asuka kumakhuphe abakwana 1500 asebebuyile emabranchini ethu awe-MDC Alliance asebesithi bona benza imistake babecabanga ukuthi indlela babetshelwa ngayo ngoba babetshelwa nge-tribal ukuthi lina njengoba lingamaNdebele kumele likhokhelwe ngabantu besiNdebeleni so manje sebethi kathesinqa bethi bayakhangela sebethola ukuthi into abayitshelwayo kayiseyiyo njalo sebesithi bona bathi bona nqa bekhangela sebebona ukuthi umkhokheli wabo wayebatshela khona sekukhanya futhi elobudlelwano le-ZANU-PF sokungcono ukuthi baphenduke babuye ekhaya okakhulu labo esikhulume labo bathi bona sokungcono ukuthi baphenduke babuye ekhaya hayi sibamukele sibili ngobuningi babo njalo lokho ebethembisa futhi ukuthi babuya ekhaya sebekhangelela ukuthi u-2023 alube election ibuya singaphindi futhi ikhansili le-MP ubuyele futhi ku-ZANU-PF ngoba bathi bona ukuvotela i-MTCT kufana lokuthi uyabulokhu votele i-ZANU-PF so bathi sebekhathele sokungcono ukuthi babuyele ebandleni labo ele-MTC Alliance yikho abakhala ngakho kakhulu nxa sikhuluma labo.
Ukuza kukaBhebhe kubandla lenu likwamukela njani?
Ebantwini benkayi kuqakathekile kakhulu ukubuyela kwakhe ngoba nguye obe hambe waduhisa abantwana be-MDC Alliance. Isintu sithi sona abantwana ebenja abathungululi ngelanga elinye. Nxa sebethungululile omunye sebona ukuthi hayi ukukhanya kulaphana hayi sithi kabaphenduke. Kuqakathekile kakhulu ngoba yiwo umuzi wakhe ayikho enye indlela. Siyamfuna ukuthi abuye abe khona labantwana owahamba labo sithi kabuye ekhaya ngoba ivoti yinamba yabantu.